engakusho ukuthi yes yes nami sikindaba yakho nangizwile sibizwe ngingaxoxaxoxa lamanye ama-lawyers wa angi-involved a day or so ago wa on the ground ama-lawyers wa on the ground besitsho bona ukuthi no they are having problems ukuthi bathole baphiwe ithuba lokuthi bakhulume nama-clients abo lelo thuba lokuthi bakhulume nama-clients abo vele bahle balingitshwe e-court bengaphi e-court abaliphiwa lelo thuba bahle abantu lababotshwe kahle bavalelwe ngalekuma-stocks kuma-cell and ama-lawyers are denied access and then lase-prison abanye ngoba kuthiwa babebotshwa bangavela e-court base babengaphiwa ibheyili abantu bakhona bonke babengaphiwa so bangaboshwa bahanjiswe e-prison i-county prison ama-lawyer angalandela khona ngale babe sebefike vele batshele ukuthi hhayi asibivumeli ukuthi babone ama-clients so yiyo into enkulu kakhulu ekadisihlupha ama-lawyers yona leyo ukuthi ama-clients abo kabavunyelwa ukuthi bababone ngoba udaba lwakhona belulubi kakhulu kokuthi i-law society of Zimbabwe ngisukana nje lezi ezidlulileyo ihambe yayabona i-chief justice upresident wethu we-law society uhambile wabona i-chief justice lo secretary wethu wayambona i-chief justice ngodaba lona lolo i-chief justice unfortunately ukuthi yena kakulani ukuthi angalwenza kayisuye owatshela ama-magistrate ukuthi banwitshe izibotshwa lezi ibay so yikho-ke khonokho ekubuhlungu akade kuphathisa ama-lawyers so but ngizwa kuthiwa I think kusukela izolo kumbe namhlanje umumo ngami usungconywana ngoba sebevunyelwa ukuthi ama-lawyers asevunyelwa ukuthi abone ama-clients
sizwa kuthiwa kuke kwaba lesikhathi amagqwetha kade sesithi angagcina lawo etshengisela ngendaba yona le
yes 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 bebekhuluma nje amagqwetha kuma-platform athile ukuthi hhayi lokhu esihlangana nakho asikaze sikubone njalo ayisiyo nto eqhubekisa phambili ama-human rights abantu so ukutshengisela ukuthi udaba lwakhona lubi kakhulu amagqwetha abamanye akhona ikakhulu amancane lawa abesesithi hhayi thina njengoba besenza ukuthi singabi la ma-powers engangcono yokuthi lathi sihambe ezitridini